ye sebulewe sibilo munye futhi ubulawa wakho na kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lobandlululo kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo ngoba amapolisa nxa ungakhangela kuhle kufanana ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijeko. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-drive umuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapolisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapolisa. Njengoba ngitshilwe laphana mnante mina ukuthi usiyazingela inyamazana ingavuka uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhle uyihlasele. Okwesikhathi esiningi kuvele kuhlasela ngoba one amapolisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thina esimnyama nxa sidrayiva lapha. Then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguyoyabe seqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpolisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipolisa isotsha leli ebilise Virginia. Akula nto ayimiselwe kwampha mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama wamiselwa ukuthi phuma lwalo umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sokutheni kanti lakhaya selikhupha impuphu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona laphana. Kuvele bona babe bevele beyibo abahlaselayo. So kanti umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zezesaba umbhobho phela la uyawazi umbhobho lwa ukuthi kuyabulala lokhuya.